sibele program uhlelo ade silwenza olwe June 16 sikhumbula ama youth awesowethu asukuma ngobuningi bawo elwisa iapartheid eyayise South Africa eyayisibancindezele kakhulu. Lokhu kwayenzwa ngabantwana abangabontanga eSouth Africa. Yikho nje sikwazi njalo ukuthi injongo yethu njengama youth ukulungisa impilo yethu elakusasa lethu elakusasa elabantwana bethu, sibe lemsebenzi into zihambe kuhle elizweni, sikhiphe lamasela asetshontshile imali yelizwe. Sikhuthaza kakhulu abontanga ukuthi besukume ngobuningi babo beyiregister ukuthi bevote, ukuthi nxa kusiyafika u-2023 sikhiphe uhulumende osehlukumeze abantu. Abantu bayadubeka, bayahlupheka, abalakudla, abalamali, imali abaziholayo lalabo abasebenzayo azithengi, izibhedlela zilamithi, akulamanzi, akulamagetsi, into yonke le mali ayisebenzi yena lawo ma-RTGS abawatholayo. So lokhu abadala abangeke bakwanisa ukuthi bekulungise, but thina njengabatsha, njengabontanga, esikwaziyo ukuthi laba abantu laba lo mnankagwala ezanu-PF bamosha impilo yethu eyabatsha. Impilo emoshakalayo ayisiyo yabantu be-CCC kumbe abe-opposition kuphela. Abatsha abakuzanu-PF labo badubeka njengathi, kodwa abakwazi ukuthi bezimele ngoba baphakathi komhlangano ongelale idea yokuthi ilizwe likhokhelwa njani, ilizwe kumele lihambe njani ukuthi into zihambe kuhle. Abakwaziwe ukutshontsha njalo. Yikho sithe sihlangane njengabatsha sikhumbula iSoweto uprising eyenzakala eSouth Africa. Sikhuthaza labontanga ukuthi asisukumenini, sikhiphe uhulumende wamasela, making sure ukuthi ngo-2023 umuntu wonke uyahamba evota. Ngikhuthaza abontanga nje ilizwe lonke laseZimbabwe. Ngiyabonga.